Iqala abaletheswayo babika balidala ngomnyaka ka-2016 umuye uCharumbira esaphila kodwa alingenanga emthethwandaba ngenxa yokuthi ugwalo lwecala i-docket kwathiwa lusiwe eHarare. Abetheswa icala leli bathi ngesikhathi betshitsha emthethwandaba babesetheswa icala lokutshaya uCharumbira kodwa khathesi sebebhalelwe ukuthi icala labo ngelobudlwangudlwangu i-public violence. UCharumbira uze wabhubha icala leli lingathonisiswanga. Isimanga yikuthi ugwalo lwe-docket soluvelile ngesikhathi abetheswa leli cala sebebhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka njalo basola ukuvelwa kwe-docket leyi ngesikhathi somkhankaso. Omunye wababizwe emthethwandaba umnumzana Cosmas Ncube uthi uCharumbira wabamangalela batshitsha emthethwandaba baze badela.
Nayithe simtshayileyo satshitsha ekhothi satshitsha ekhothi istethi isitshela ukuthi idokhethi lihanjiswe eHarare kalikho. Sasizagcina kuthiwa no lapha kukhanya ngani indaba yethu kayindawo sizabizwa ngama-summons. So then now into kade into esimangalisa ukuthi idokhethi lihamba njani eHarare thina silale yabe lilandana eHarare njalo why i-directive vele eHarare ngoba kathe sesibizwa sesisamoni ukuthi mhla ka-20 June siye e-court.
Omunye wabetheswa cala linye ngumnumzana Butholezwe Ngwenya. Ungwenya ukhala ngokuthi icala elibhaliweyo seliguqulwe ethi kukhanya icala labo elikhulu ngelokusuka kuzanu besiya ku-NPF.
Ekuqaleni bekuthiwa yi-assault against thini ukuthi satshaya umakura Charumbira khathesi kubuye sokubhale ukuthi sokuyi-public violence ngubani okutshintshayo njalo kutheni asisakwazi ukuthi ukusuka kuzanu PF sisiya ku-NPF i-National Patriotic Front licala yini.
Unkosikazi Hilda Ncube uthi ngelanga le-nomination court amalunga ezanu PF abatshela ukuthi bangaze babhalisele ukuncintisa abanye baza kuya ejele.
Singu-6 esetheswa icala leli akukatshintshi but into etshintshileyo licala then abanye bethu nxa sihamba phandle abavele nge-nomination kota abantu bezanupf abesitshela ukuthi ninalifielda ama-candidates yenu ye-NPF but after nomination court bazihamba ejele vele alisoze li-contest.
Abathathu laba balile ukuveza amalunga ezanupf abethuseleyo ngelanga le-nomination court besithi besaba ukuhlukunyezwa kodwa bathembise ukubaveza emthethwandaba kusasa. Imizamo yokuxhumana legqwetha elibamelayo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.